Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 26 kuMpandula 2021 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abazali abaningi bathi bahlutshwa yikumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ezikolo.
Nxa sibanje i-COVID yakhona layo khona ngale esikolo, kunzima kula support.
Sokubunjwa umthetho ozavalisa inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenzelana labezombusazwe.
Siyakusekela kakhulu ukuthi kakulungiswe indlela ebaningi kakhulu, kababe ngabantu ababuya besebenze through ama-structures abaphiwa nguhulumende.
Abanye abantu bayakuchothoza okwenziwa nguhulumende.
Acaca ngempela ukuthi izanu ifuna ukuhlala izanu yodwa emhlabeni, konke okunye kube yizanu. Ifuna osobhuku babe ngabezanu, abalisa babe ngabezanu, izinduna ngezezanu.
Salethulela ezamasiko ezabatsha kanye nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abantu abaningi bathi kabasakwazi ukuba bahambise abantwana ezikolo lapho kumemetheka khona ngamandla igciwane le-COVID-19, kumbe behlale labo emakhaya lapho abagcina beganga okumangalisayo. Umevis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kuza ngesikhathi uhlangothi lwezempilakahle lusanda kubika ukuba abantwana abedlula 1,281 laba balisi abalikhulu lamachumi amathathu lanye 131 eZimbabwe bahlolwe ezikolo abahlala khona batholakala belegciwane le-COVID-19. Umnumzana Njabulo Mpofu ngomunye wabahlutshwa yisehlakalo lesi.
Izindlu zokufundela zakhona zintutshwana, kufundwa nzima. Plus nxa sibanje i-COVID yakhona layo khona ngale esikolo, kunzima kula support abayiphiwayo abantu.
Umpofu ukhala labanye abazali abathi umkhuhlane lo usuphazamise izifundo zabantwana.
Sibe behind abaningi bakhona. Bayazama amanye ama-teachers ezinsikolo ukuthi bayenze online, but then emzalini sometimes nxa ungela data yakhona, so umntwana lokhu esalelayo ngemuva, nxa ungela mali like now. Abaningi bayenza ukuthi bazame ukuthi ba-catch up ngama-lessons.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Miriam Nkomazana ohlala e-Cody Park kobulawayo.
Ezinye izinto unxa ungayo esikolo ugcina ukhohlwa, ikakhulu lebantwaneni, ngoba singabona khathesi ngesikhathi abantwana sebebuyele esikolo bese bejayele ukuhlala endlini bengenzi lutho. Ngesikhathi sokumele beye esikolo sokulohlupho olukhulu kakhulu. Olunye kakhulu uhlupho esilutholileyo ama-uniform abantwana ebengasakwani, izicathulo besisingasakwani, and abazali bebengelamali yokuthenga njengoba bebehlezi phandle, bebehlezi bengasebenzi ngenxa yomkhuhlane lowo. So kule challenge enkulu kakhulu.
Unkosikazi Nkomazana uphinde wathi umkhuhlane lo usubangele ukuba kube lobusela obumangalisayo.
Kube lamasela amaningi kakhulu, abantu bese behlezi ezindlini zabo bengenzi lutho, abanye bebecabanga ukuganga kuphela. So hayi, i-COVID-19 elethu hlupho kakhulu.
Unkosikazi Thithibele Simango wakobulawayo laye uthi sephila nzima.
Mina esise-Cadre Park isi-affecte kakhulu njengabazali labantwana bengasayi lasesikolweni.
Othenga ethengisa impahla unkosikazi Sibongile Nkomo labanye bakhala ngokufanayo.
Hayi, COVID imbangele ukuhlupheka kakhulu empilweni yami. Imali engangiyigcinile konke okukustoka ngagcina ngiyisebenzisa sengisidla yona. Khathesi kunje nje izikolo zikwaba yisivumbuvumbu ukuthi izikolo sezivulwa ngilo mntwana ongu-grade 7. Nxa befika esikolo sokuthiwa kulabo research laba bekhala, hayi kusithwalise nzima sibili. Konke khonokhu kwenziwayo kuyini? I-COVID.
Umnumzana Simba Rashe James Tafire Nyika, umkhokeli wenhlanganiso yeZimbabwe Urban and Rural Council Nurses Workers Union, ucebisa uhulumende ukuba ahambise abezempilakahle ezikolo okuhlala khona abantwana ukuze kwehliswe inani labatholakala bele-COVID-19. Kusenjalo uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe, kwathi abalikhulu lamachumi amane lanhlanu 145 bahlolwe batholakala belegciwane le coronavirus. Umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4603 kusukela nyakenye. Asebethaphe igciwane le COVID-19 bafika phose inkulungwane ezilikhulu lamachumi amathathu 129,505. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Mongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzimisele ukukhuphula iholo lezisebenzi. Umnangagwa wethule lokhu namhla emathuneni amaqhawe eNational Heroes Acre ngesikhathi kungcwatshwa umnumzana Maria Wandanzua owayekhokhela uhlangothi lwePublic Service Commission. eleZimbabwe selibumba umthetho olakho ukuba kuvalwe inhlanganiso ezizimeleyo okuthiwa zikhankasela kumbe zinika imali abezombusazwe. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuba idala lephalamende lizahlafuna imithetho emitsha ezagambela umthetho we-Private Voluntary Organizations Act. Phansi kweziqondiso zomthetho lo kuza kuba lo muntu obizwa ngokuthi ngu-registrar okhethwe nguhulumende ozakwamukela imali yokubhalisa inhlanganiso ezizimeleyo, ozabona ukuba zisebenza kahle njalo uzaxotsha abaqondisi behlanganiso lezi nxa zingenzi kahle. Abazatholakala besephula imithetho bazahlawuliswa imali enengi kumbe bavalelwe entilongweni okomnyaka. Abatholakala bengalancwadi zokusebenza elizweni bazavalelwa entilongweni okweminyaka elitshumi. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Efidlela Ncube olela ilungelo loluntu.
Kuyacaca ngempela ukuthi izanu ifuna ukuhlala izanu yodwa emhlabeni, konke okunye kube yizanu. Ifuna osobhuku babe ngabezanu, abalisa babe ngabezanu, izinduna ngezezanu, amakansila ngawezanu, ama-MPs ngawezanu, ama-senators konke ngokwezanu, upresident ngowezanu, abantwana besikolo babe ngabezanu. Yikubona kuthiwa baye ku-Chitepo School of Ideology labo baye kwenziwa babe yizanu. Ngesingayo ngabo kakusafundwa physics, akusafundwa chemistry, akusafundwa business, kufundwa i-ideology yezanu. Ngabe izikolo zonke zifundisa izanu. Akupheleleke kukhona lokho abafuna ukukwenza, bafuna ukuvimba ama-NGOs, kuyalandela bavimba ama-political party, bazavala ama-church, bazavala ama-mosque, bazavala yonke into engasoza. Ama-NGOs aqhakathekile ekuthuthukiseni ilizwe, ekuvikeleni amalungelo nabantu. Nxa engasekho ama-NGOs azimele kangekho ngaphansi kwezanu, ilizwe liyabe seliphelile. Ngakho-ke kawucitshwe lo mlilo, kuvinjelwe ukuganga okungaka.
Umnumzana Efidlela Ncube ulwela ilungelo loluntu. Sixoxe njalo ngodaba lolu lo mnumzana Eliphas Mashaba okubandla lezanu PF.
President le cabinet into abayikhangeleyo ukuthi beke befake i-order kulaba bantu behluzwe ukuthi kambe bona benzani. Sibonile America o-Britain befaka izimali through ama-NGOs wona lawo. Ukuthi kuthiwa khona izimali zizonceda abantu eZimbabwe kodwa zinikwa through ama-NGOs. Ama-NGOs angikhona usiwakhayela ukuthi avele evela nga alama-links le labo MDC wala ma-links labo position and so forth. Ngakho ke i-problem esilayo elizweni lapho yama-demonstrations, i-problem yokungazwisisi, i-problem yokuthengisa ilizwe ivelela kubo bona abantu abasponsor ama-programs anjengona lawo. Ngakho ke siyakusekela kakhulu ukuthi kakulungiswe, ivele baningi kakhulu kababe ngabantu ababuya besebenze through ama-structures abaphiwa nguhulumende.
Umnumzana Eliphas Mashaba lilunga lebandla lezanu PF ubexoxa leStudio 7 ekobulawayo. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende. Kusenjalo, ibandla le-Movement for Democratic Change elikhokelwa ngumnumzana Douglas Monzola lithi selixoxisana lohulumende kamongameli Emerson Mnangagwa ukuze kudingwe indlela yokusebenza ndawonye kumanyano we-Political Actors Dialogue kumbe i-Poland. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Felix Makalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance, lomnumzana Joseph Chuma okubandla lezanu PF. Umafa usungula lingxoxo.
UMonzora ungena njani yena engazange icontest as a presidential candidate ngo-2018? I-constitution yabo ithi labo abadliwa nguChamisa ngo-2018 yibo abafoma ipolati lomnangagwa ngoba bonke bonabo badliwa babuhlungu ngokudliwa ngomfana omncinyane sithi kangeni kwamanje.
Ye baba Chuma, ungathini ke ngodaba lolu njengoba kukhanya ngani umnumzana uMonzola sefisa ukuthi asebenzelane lo mnangagwa?
IPollard Mthembu lo hlabezulu wonke nje inkundla labo kuhlangana khona laba bantu abeze politiki kusukela kubandla libusayo lamabandla nje wonke nje athini abephikisa iswathi ngama opposition parties okumele kube semxoka yibana sikuzwisise ukubana ukuba lebandla libusayo lamabandla aphekisayo akutsho ukubana sokudala inkemenkeme yendaba kumbe sokudala umangizondane kumbe sokudala angibonani lawe. Ukuphikisa kwebandla kutsho ubana hayi sibona okutshiyeneyo kodwa sihamba ngento yinye ilizwe lethu ipatriotism. Ngakho-ke oMonzola nxa bebona kufanele ubana bekujoyine noma engazange abe yi-candidate ngo-2018 kodwa nxa ekubona ukuthi hayi abanye bahlezi laphana babonisana belaphana yekela lami ngifike eduze kuyabe kuqonde kakhulu. Kuyinto futhi ebengiyifisela ubana ngabe lo Tsamisa le-MDC yakhe e-alliance ngabe labo benza into efana nabethi hayi asibuyeni etafuleni laphana siqoqoda namakhanda.
Wena ungathini ngamafutshane sibili?
Konke lokhu thina kusimangalisi isibaya sabo kodwa bazahliyangeka ngoba abantu babazondele ngenxa yokuthi basebethengisile njenge-internal settlement yeZimbabwe lapho uzorewa loSmith losithole indaba ningisi rawo abathengisa khona bahle bahlanzwa ngabantu fithi ihistory iyaziphinda history repeat itself ngamandlwane bangasitshela nje into eyodwa zwi abasebeyihlose sebeyiphumisile singathi i-objective eyodwa abangasitshela ukuthi benzeni ngaphandle kokuthi bachaphaze imali zabantu. Hhayi uMonzola ngowezano izano yi-MDCT thina lokhu vela kusimangalisi ukukhuluma ngakho nje sesikhuluma ngoba abantu bayasibuza kodwa uZulu uthi hayi bayekelenini zobohla manyosi ngoba abantu sebebebazi ukuthi Pollard ngezani kulabanye abantu abakhontestayo kuPollard bengasho bezani khathesi sebajoyina sebe members ezani.
Babu Chuma ngena khonapho sizokuthi ungathini ukhanya ngazani MDC Alliance ithi lokho kuyinto ngokwezano kuphela kokunye.
IPollard ayisonto yezano PF. IPollard njengoba ngishilo ngiyabo bantu bonke abeze epolitiki ukuthi behlangane ndawonye kuboniswane izanu PF layo ikhonapho igoqelwe. Labo futhi besifisa ukuthi ngabe bayabuya ngiyamuzwa ukuthi kona hayi ngabe kuthiwa i-dialogue ibuya yenziwe ngumuntu onyutsal lani khangela kathesisi lohulumende weza bona bayakuthanda ngoba bakuthandi into kumele beyibone naleyo ntona uhulumende wetesilayo lo president okhona ukamukelekile mazwe wonke jikelele including i-United Nations nangokwayo eyiyo ibhodi enkulu udlula amabhodi wonke la bakwazi njalo bananzela ubana iZimbabwe ikhokhelwa ngo-President Emmerson Mnangagwa. I-SADC kunjalo, Africa Union kunjalo.
Lapha lizwe umnumzana Joseph Chuma okubandla lezanu PF lo mnumzana Felix Magalela Mafa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance bexoxa le-Studio 7. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abaningi kweleTunisia batshengisele namhla emgwaqweni besithi kabasamfuni urhulumente wabo, bathi uncindezela uZulu. Ilizwe leMelika lithi kaliboni lidlelana leTaliban esanda kungena embusweni e-Afghanistan kusalandela ukusuka kwebutho leMelika kulizwe leli. Lokhu kusanda kwethula njalo lilizwe lakoleRussia emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Kuvotelwa umkhokeli omutsha kweleGermany lamhla kulandela ukusuka esikhundleni kuka-Angela Merkel. Kukhangelwe ukuba kuzavota abantu abafika izigidi ezingamajuma isidupha 60 million. Soku kuyisikhathi sezamasiko.
Senganamasiko
senziwe manje
ngelo baba mkhulu babelobola
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngenyanga yamagugu umpandula okubizwa ngokuthi yi-heritage month kwamanye amazwe abantu abadabuka ematebeleleni lenkabazwe bayakulandela kakhulu lokhu uze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethu kwezamasiko esintu sawamukela kuhlelo Ngwenya
ngibingelele istudio 7 ngibingelele nabalaleli bonke nje bakithi inyanga uSeptember inyanga yamagugu yebo kambe siyazi ukuthi lusuku lolo lwalubekelwe ukukhumbula inkosi uShaka neyakhothama ngomnyaka ka 1828 ngoSeptember mhla ka 22 noma abanye babuye bethi mhla ka 24 kodwa ke thina lati singabathwakazi looking at usuku lolo siyabona ukuthi usuku lolo lakithi lwaba inyanga ebaluleke kakhulu njengoba sazi kahle ukuthi uSeptember iyona nyanga neyethu inkosi inkanyamba emakhanda khanda umzilikazi kaMashobana eyakhothama ngayo njengoba sazi ukuthi yakhothama ngomnyaka ka 1868 mhla ka 9 sibona laphana futhi neqhawe layo uLoje Hlabangana owayinxusa lenkosi layo ngomunye owachona ngalinyanga yebo kambe njengoba siyaguqulwa isayaba inyanga yamagugu kumele sikhuthaze ke ukuthi abantu bazi ukuthi ayini amagugu amagugu ayinto eqhakatheke kakhulu empilweni yomuntu engafanelanga imlahlekele ngakho ke siyesibone ngempela umuntu nxa elento ukuthi ayigugu noma isendlini uyayakhela indawo especially kwesinskhathi ekhiwayo ukuthi kungabi lo muntu ozofika alithathe lelo gugu lakhe
akusedule lokunengi ngalokhu
ingakho ke babudube ubusibona lapha besinxusiwe nakwezinye zezikolo ukuba sikhambe sifundise intsha yethu ngamagugu ayo ukuba ukuze izazi ukuthi isukaphi imvelaphi yayo isukela kuphi ingakho sibonela kwesinye sezikolo lapha neEveline eUvele sikhuthaza abantwana ukuthi bakhule bezazi ukuthi bangobani njalo bazigqaje ngamasiko abo ngoba phela isiko liyingxenye yamagugu isiko lakho nje liyigugu lakho
siyakuzwa Ngwenya kodwa isikhathi sesidliwe ngumangoyi akugqibe ingxoxo yethu namhlanje
lathi sizamene ukuthi kungasilahlekeli okungamagugu kithi njengokuyithi bethu loba siphila empilweni la izinto sezintshintshile sekumodernizewa yonke into lapho ohamba khona kodwa ke kufanele ukuthi sihlala sikhumbuzane ukuthi singobani thina sasiqhamike phi sasiphila njani futhi yikho ke lisibona la namhlanje mangabe sibungaza inyanga yamagugu sizama ngayonke indlela even nokuvunula lesifica sivunule ngalendlela okhokho bethu ababevunula ngakhona esethu ke isizwe njengoba sathi sakhiwa ngezizwe eziningi akumangalisi ukuthi mawuhamba emgwaqweni ufica umuntu evunule indlela abelozwa abefungu ababevunula ngayo okanye amanguna evunula ngayo okanye amatswana evunula ngayo okanye amavenda evunula ngayo okanye amadonga indlela evunula ngayo lokho kuyikho kanye ukuthi sizama ukuthi lentsha yethu encane engazange kubone lokho kungalahleki bazi ukuthi bazalwa isizwe esasiziphilisa njani
ngithathe lelithuba ukuba ngibonge umnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu ngilethemba lokuthi sizahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo
senganamasiko
senziwe manje
ngelo baba mkhulu babelobola
okwamanje sike singene kukholo lwesiKristu
lamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje usihlwa niyabonga lami ukwamukela kulolu hlelo
usiphatheleni lamhlanje
Namhlanje ngifuna sikhangele umthandazo wenziwa uDavida eseyinkosi kodwa ungaba umthandazo lati emfuna siwusebenzise sikhangele izinto ezithize ngizabala kumaHubo 144 verse ka 12 ngisihlala siyaphansi kungathi amadodana ethu ebutheni bawo angaba njengesihlahla esezikhulile lamadodakazi ethu abe njengensika zengosi ezilungiselwe ukwakha isigodlo kungathi iziphala zethu zingagcwala zibe lenhlobo zonke zokudla lezimvu zethu zizale izinkulungwane yebo lezinkulungwane ezilithumi emagangeni ethu kungathi inkomo zethu zingaba lamankonyane amaningi zingaphunzi ekuzaleni kwazo kungabi khona ukukhala endleleni zethu babusisiwe abantu abanjalo babusisiwe abantu abakaNkulunkulu wabo oyinkosi ngakho ngifuna sinanzile lapho kokuqala ukuthi uDavid ukhuluma izibusiso ukuthi nxa wena ungaphansi kwenkosi uyibiza ngokuthi inkosi yakho uJesu Kristu kunezibusiso nokubiyelwa okuthize okuza kuwe empilweni yakho iverse ka 12 siqalise emulini ulapho uDavid uyakhuluma ukuthi ngaba amadodana ethu ebutsheni bawo angaba njengesihlahla esezikhulile kumele sithandazele imuli zethu sithandazele abantwabethu sithandazele amadodana ethu ukuba uNkulunkulu abakhulise baqine babe njengesihlahla ezingaphansi kwesifula ukuthi bebe nezithelo ngaso sonke isikhathi lokhu kutsho ukuthi amadodana ethu enyama lamadodana ethu emoyeni kulabo abangabafundisi kumele sithandazele izimuli zethu ezilibandla lethu ukuba kube khona ukuthela izithelo ezinhle kube khona ukukhula okuhle sikhangela amadodakazi ethu ukuba abe njengensika zengosi ukuthi abe njengendayimani abe njengegolide akwanise ukuthi nxa ehamba lapha emhlabeni kukhanye ubuhle bukaKristu yibo siyakwazi kathi siphila phakathi kwesikhathi lapha abantu abangabomama bebanjwa kubi behlukuluzwa kodwa thina nxa singababamba sibenze igolide idayimani ana emabandleni singababambi kubi sinazile ukuthi kade sikuphumela oludaba abantwana abancane bethatha besenziwa abafazi ubaba bengabomama bezindlini siyasithi lokho ngomthetho akuvunyelwa kodwa lati iBhayibheli njalo lokho alikuvumeli ngakho kumele ukuthi thina amabandla ethu akhulise kuhle abantwa bethu bese saba inkosi kodwa bekwazi ukuthi nxa ubuye ebandleni yikho lapho thola khona ukubiyelwa yikho lapho thola khona ukuvikelwa hayikho into kube yikho lapho thola khona ukuhlukumezwa khona ngakho ke njalo siyananzelela lapho ukuthi uDavid uyathandazela iziphala ukuthi ngabe zingagcwala ngayo yonke inhlobo yokudla ukuthi kugcwale ukudla ngakho ke lapha sikhangelela izinto esizenzayo ukuze sisinike imali kungabe kumbe uyalima kungabe kumbe uyasebenza ngezandla kungabe kumbe ulokuyimarket kwakho kungabe kumbe uyilabana abalenkomo uDavid uyathandaza lapho ukuthi ngabe uNkulunkulu angaqhelisa konke lokho kwesilakho uNkulunkulu asisize ukuba nxa uqalisa ibhizinisi yakho kumele uyisebenze ize iyefika ekucineni kwayo kumele leyo bhizinisi njalo ikunike imali kumele lokho okwenzayo ngezandla zakho kulethe imali ekhaya isiphala sakho ibank account ingavuzi ingabi lezikhali ezivuzayo kodwa uThixo asisize ukuthi ibilokhu iqhela isiya phambili
akuyiphethe mfundisi
ngegama likaJesu yathandazula inkosi kuqinise ikunika amandla njalo ikuphumelelise ukuze lawe uqhelise umbuso kaNkulunkulu amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkomo
Siyabonga kakhulu Jahel Talan untungami linkomo Sike sizwe uhlelo lwabatsha
Lingali tshona njani mthwakazi omuhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMike Hobe namhla sixoxa lo Brisk Ncube owenhlanganiso ye Community Solutions Zimbabwe sixoxa ngenhlelo zabo ezijonge ukuthuthukisa abatsha elizweni Brisk nya kwamukela kuhlelo bafo awusitshela okunengi ngemisebenzi yenu
Ramai sabona ngiyabonga bafo ukungamukela namhlanje kuhlelo. Basically esikwenza njengenhlanganiso ye community solution yikuthi khona sikhuthaze engakuthi mina hayi active participation yabantu abasha kuzinto zonke ezilokwenza le development engaba khona phakathi kwelizwe. So okuqala sikhangele ukwakha ukuthula peace building nokubumba ubudlelwane phakathi kwemphakathi ngiphakathi kwezigaba. Then sikhangele njalo iparticipation yabantu abasha ku-governance and electoral processes. Ngathi mina konke okulokwenza le democracy kumbe lokubuswa kuhle kwezabelo lokubuswa kuhle kwabantu.
Kungani libona kuqhathekile ukuthi abatsha baphatheke kuhlelo ezijonge ukukhuthaza ukuthi kube lokuthula kanye lokusebenza ndawonye elizweni?
Abantu abatsha siforma over 60% of the population yethu. Yithi esiye kusasa elide esabhekane lana. Yithi futhi kade sesiphila in the present. So singathiwa phansi ekwakheni ukuthula kumbe ekulungisiseni izinhluphe ezikhona phakathi kwelizwe. Then sebe sichiye that missing link. Ngoba so far nxa ungakhangela imizamo yonke esiyenziwe okungenziwa genuinely yikuthi abantu abatsha baphiwe umkhandla ukuzibonakalisa labo bathi participate babithi izisombululo on the table ukuthi kuyini esingakwenza. Kaningi nxa ungakhangela imbali abantu abatsha yibo abasetshenziswayo as objects of conflict and objects of violence. If we harness this energy siyifake in the proper direction then singabumba ilizwe lokuthula. I-peace is an integral tenet of development. Any country that does not have an environmental peace, it's hard for any development to be called.
UZulu jikelele usanda ukuthakazelela usuku lwe International Day of Peace. Lapho inhlanganiso ye United Nations ikhuthaze umhlaba wonke jikelele ukuthi asebenze ndawonye ekulwisaneni nge COVID-19. Sikhangele inkuthazo yenhlanganiso ye UN kuyini esingakufunda njengelizwe.
I-COVID-19 isiveze lukho khona akulalizwe elingasurvivor lilodwa. Inkuthazo ye-UN ukuthi khona amazwe ngasebenzelene ndawonye abambane. Ngibona ngani that's the way to go. But however, conflict is a permanent thing. So what you can do is we can manage conflict. Esingakufunda kunkuthazo ye-UN yikuthiwa khona let's try by all means ukuthiwa khona sithi thina ameliorate violence and then we manage ama-conflicts akhona. Bese sibumba-ke general global consensus. Yokuthiwa khona amazwe aphilisane kuhle. Then thina njengelizwe leZimbabwe omunye sikufunde yikuthi khona charity begins at home. Inkuthazo yami yikuthi khona kuyo yonke imizamo esiyenziwe ukubumba ukuthula i-National Peace and Reconciliation Commission must now then initiate genuine dialogue ngama-past conflicts yonke aba khona i-address all post-conflict situations ezikhona current kungaba ama-conflict maybe awombhuqazwe wakungaba khona kanye la wonke ama-conflict aba khona. A conflict cannot be solved ungazange kube le genuine dialogue. So esingakufunda is come down to the table abantu bahlale phansi babonisane singasombulula njani inkinga lohlupho esike saba lazo singenza njalo. This is going to work to bring national cohesion which I will continue saying is an important factor in the development of any nation.
Hayi Priski, ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo. Mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle sesifikele emaphethelweni wohlelo lwe-2 lwabatsha. So dibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe-Live Talk The Connection. Olivalisayo ngenjabulo igama nguMikeobe. Bye bye.
Wezemidlalo kwenziwe isikhumbuzo namhla sikaMercedes Rambo Sibanda eWest Park Cemetery lendlini yakhe eMzilikazi. Abalandeli labakhokhela iqembu leHighlanders bancome kakhulu imisebenzi kaMercedes. Ayisizwe uNdumiso Gumede omunye wabaqondisi beqembu leHighlanders ekhuluma ngokuqhatheka kwabadlali nangomdlalo wenguqulo kunye.
Hlalani likwazi-ke bakithi ukuthi iclub e-Highlanders Football Club iyathokoza nxa ibona ama-players behlangana ukuthi sabe sadlala sonke ake senzeni something. Lezi khundla ngikhona ngale Highlanders ngalifuna zikhona kodwa isizo zokunikwa mina ngicela ukuthi ukuqonqosela kwami awunikwa. Isikhundla siyasetshenzelwa, isikhundla siyasetshenzelwa, isikhundla siyasetshenzelwa. Vela wenze ukukhanya njengalamhla lapha mbonile lapha hatshelizama mbijana basithiya basithiya utshiwo ngubani into yabantu le. Vela bakufake abantu nxa ufuna ukungena.
UNdumiso Gumede ngomunye wabaqondisi beqembu le-Highlanders ubekhuluma emcimbini wokukhumbula uMercedes Rambo Sibanda wayedlalela iqembu le-Highlanders lele-Warriors. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Abazali abaningi bathi bahlutshwa ikumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ezikolo. Sokubunjwa umthetho ozavalisa inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenza labezombusazwe. Abalandeli lenkokheli yeqembu le-Islanders Football Club namhla benze isikhumbuzo sikaMercedes Rambo Sibanda. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lesayo ngo-Kips Dube.